udaba lolulo lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa uselusidithile ingqondo, ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunje nje, sinomunye wethu uma engahama usejele oweGlenview 5 labana okuthiwa babulala ipolisa. Uma engahama wayengekho leGlenview yankhona, wayesenkonzweni kule video ejengisa usenkonzweni, kodwa namhlanje useva 20 years egroupi yena engabulanga muntu. So izani sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhetho. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba, ngoba ukuthi bazabotshwa labo bayesele ejele befele into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane, likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze zishenakale, ngoba sonke siyazi ukuthi izano isebenzisa ukuchaya abantu, ukwethusela abantu, ukuchisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathole abakufunayo, befosa abantu ukuthi benze izinto abangazifuniyo. Bazaluqalisa sibili udlakela, and kukhetho lolo luzayo udlakela ngkhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu, ngoba uma seqalisile ubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga, kutshengisela ukuthi lapho esiya khona ukuthi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi ama-border agents sebawavusile, sebeqalisile ukubatrena, okutsho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe, lingethuseli ngabantu abalidlisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavela emayunivesithi yathengisa izinkomo, lathengisa izindlu lihlale ebhalwini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana basemgwaqweni bathengisa ama-juice cards.